uPatrick Ngwenya uyouth chairperson webandla MDCT eMathebeleni North. Uzalwa njalo eCholocho, ubekade ehambe eCholocho esiya khankasa ukuthi abancane abatsha ugadalelo lutsha luhambe luyerejista ukwenzela ukuthi lugwanise ukubana lukhethe ezinkokheli zabo lukhulumende omutsha kulolu khetho luzaba khona wona lowo mnyaka. Kulo headman uSobhuku esingakabi kwazi ibizo lakho kwakathesi ukubana uloSobhuku uvele ukustructure seZANU-PF okungamelanga ngomthetho ukubana abe ku-structure se for any political party. Ngalokho futhi kwakhanyakala ukuthi ama-youth lade emobilizwe kumbe egoqwe ngujaha we-youth basebesithi bona bancitshiwe ukubhalelwa izincwadi ukubana bahlala kuleso sigaba ukuthi bathole leli thuba ukuthi bayirejista. Kwasekuvuka-ke ukuphendulana phakathi kwakhe loSobhuku. USobhuku wasehamba-ke sesiyamreporta-ke emapholiseni, wasebotshwa-ke izolo ngo-3 PM emini yantamba.
Icala alitheswayo yiliphi njalo ungaphi kathesi?
Asikabikwazi ukuthi icala lakhona yiliphi, ngani ngoba nxa kambe umuntu akade ekhuluma ngezinto okumele zingenzakali, ububi obenziwa ngezinye zeziphathamandla zezigaba, kube sokubophisa umuntu ozama ukunceda uZulu esigabeni ukuthi wonke uZulu kumele abe le-opportunity, abe lethuba elifananayo ukubana athole lezi zincwadi zokuthi ahambe aye register okwenzela ukuthi akwanise ukuvota.
Amagqwetha beseliwazisile na ngalolu daba?
Yes, sesiwazisile amagqwetha. Zwile njalo ukuthi uzahamba ecourt kusasa ngo-10 o'clock. Amagqwetha seyazile kathe bazabe bekhona kusasa ngo-10 o'clock. Kodwa lesi sehlakalo bekungamelanga ukubana ngayisehlakalo esisenzakala kathesi sisiya kuma-election, and yayiso sehlakalo kuma ngabe sisenzakala kathesi. So kube lokukhulumisana phakathi kwahulumende womanyano ukubana izinto ezinjengazonezo ezimbi ekungamelanga zenzakale nxa abantu bezikhonona zibe sezisiba yizinto futhi njalo ezidonsa umhoha wokuthi abantu bahanjiswe emajele.